Inhlangano yezwe zeMapo Community in South Africa ithi kuqakathekile ukuthi abantu abahlala elizweni leli bakhuthaze isihlobo labangani ukuthi bavote kukhetho lolo. Umnumzana Ngqabutho Mabhena, umqondisi wenhlanganiso le, uthi baningi abantu okumele bakhuthaze uzulu ekhaya ukuthi ayevota.
Imbuzo esiyitholayo nxa sisenza lo mkhankaso, abantu bayabuza ukuthi kuvotelwa abantu. Sibe sesibatshela ukuthi abantu abavotele umuntu abafisa ukubona bamvotele, ngoba thina njengeZimbabwe Community asingeke sitshele abantu ukuthi bavotele bani, ngoba kasikho malunga e-political party.
Kulo mkhankaso osekulamaviki lokuqalile, bahamba besipha uzulu weZimbabwe amaphetshana amemezela ukuthi ukhetho selufikile, ababhalisileyo abayevota, labo abangabhalisanga bakhuthaze izihlobo zabo ukuthi ziyevota. Omunye wabalubhekise ekhaya besiyavota isizalwane seZimbabwe, umnumzana Mlungisi Jabalala, yena othi uzavotela kibo eJolotsho.
Sengisake kakhulu ukuthi ngifake u-ethu wami kafane engithemba lokuthi uzaba lushintsho lomuntu ozalwenza kumphumela ozaba khona wamhlaka omathi ukuvota. Into engisabusa kakhulu ukuthi lo-election awukabi nesikhalo esibalekayo esikhulu ukuthi khona ngabe ongasina kuphazamisa lamalolokhetho.
Ngesinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Jonathan Mbethi uthi ufuna ukuthi kutshaye ihola letshumi lambili emini esevotile kibo eBedbridge ukuze aphenduke emsebenzini.
Khuluma kanje ngisendleleni yokuyakhona ukuyovota, ngithi ukuthi nami ngifakile kundani yami. Omunye nomunye kumele evothele leyo phathi acabanga ukuthi izomphatha kahle. Uma kuwukuthi urejistile for and vote, cast your vote. And then ukuthi uyenzele ukuthi kusasa nasokukhompleni khompleni into ekhona nawuvothile.
Ngokusondela kwesikhathi sokuvota, abaningi beZimbabwe kwele South Africa bathi bezwa ubuhlungu ukuthi abaliphiwanga ithuba lokuvota. Abanye ngabathi ukufakwa kwelanga lokuvota ngumvulo kwenze kwaba nzima lokuthi labo babe sekhaya bezibonela mathupha ukuthi ukhetho luhamba njani. Melethi ke sebenzi Johannesburg kwele South Africa, ngiyubenedictine Shapo.